ipolitics yeZimbabwe ngalesi sikhathi ayisela ayisakhangelanga in any way ubuhle beZimbabwe njengelizwe, isibheke more inhlala kahle yemuli yakudala ukuthi ayi-first family ngesilungu, le party yeZANU-PF ikakhulu ukuthi yiphi ebambe i-power more phakathi kwele okuthiwa yi-G40, iqembu le-G40 nale okuthiwa yi-Lacoste ekamnangagwa. So sokungabo nje kuphela. So i-team yakhona ayenzelwanga, ma ungayikhangela ingani i-team yebhora, ayenzelwanga ukuthi ikore ukuthi abantu abasupporters nabamembers e-team akholise. Isingi yokudefenda ukuthi kungabi khona ozakora, ngoba kungakora omunye lapha akulashuwa ukuthi ngibani ozacelebrate. So not even kancane, mangakubuza manje ukuthi uChombo i-finance uyazela kuphi, uyabona into engisho, ngubuze ukuthi u-SK Moyo, Simon Carmoyo, indaba lezi eze-media uzazela kuphi. Abazi lutho bonke laba bantu, ngabantu nje abafakiweyo ukuthi badefende i-G40, badefende umgabe ukuthi at least ma esifa imuli yakhe ingasali ingena enkingeni. So ilizwe mpela lisenkingeni, ikalakatha yenkinga, and bayakwazi futhi enhliziyweni zabo ukuthi lokhu abakwenzela ngilizwe bazenzele bona.
Masibanda, siphenduke kuwe. Masibanda, wena ubona njani udaba lolu, ikakhulu i-cabinet leyo ukuthi i-cabinet engaphathisi isizwe na?
Ngiyabonga. Mina engubonayo okwenzakalayo elizweni in the first place ukungahloniphi abantu. Abantu nxa bekukhethile omele ukwenze, kumele kube mqoka, kube ngowuyizinto okuzaphathisa abantu, udeliver sengathi ngesilungu, unika abantu imfanelo zabo. Ilizwe lelizwe lisebenzisa isisekelo sombuso andubane esiyiso iBhayibheli. Elelizwe, you know, the constitution of Zimbabwe, yemele lilinze. So, nxa uzakhipha lo muntu ufake lwana umuntu, ubona vele ukuthi ngizakhangela onjengoShamu. Ukuthi uShamu wake wakhitshwa, waphinde wabiselwa. So, usetshintsheni, asekwazi kathesi kuyini, wayevele ekhitshelwana. So, mina khathesi ngathi ngikhangele nje besenza, ngabafananisa lokuthi umthengelo nxa uthengela ngawo endlini, uyathengela ngawo, uthengele ngawo, uze kuphele, uyaphela amazinyo uphele uthi zwayi. Awusoze ukontinue uthanyela ngawo nxa ungumama okwanileyo, kuyabe kumele udinge omunye umthanyelo omutsha ozathanyela, ucace endlini kukhanye ukuthi umama lapho uthanyelise. Abakwenzayo lobu mhlawumbe singakuthi ibuchapha, abalabuzelo, ngabantu abafuna ukubusa nje abantu abadubekayo. Khathesi akulanto ehamba elizweni, amabhenki abantu belokhu belala emabhenki bezama ukudinga imali abayitholi.
Yebo, Mnumzana Ndlovu, wena kukhona yini ongakungezelela kulokho osekwethulwe ngumasibana?
Umasibana, ngivumelanalaye kakhulu ekuthini khona kulokudelela mpela lokungahlonipha abantu, lokungananzeleli ukuthi bashimba le enye esabekayo. Angikholi ukuthi umgabe eqala ukubusa yikho ayefisa ukuthi umbuso wakho ma uphela uphele uyikho khona.
Masibanda, manje nxa sikhangele umnyaka ozayo, asithi thina iZANU-PF inqobe, kukhona yini obona kungaba lo mehluko kwi-cabinet leyo khona?
Mina ukuthi bangamathimu amabili kumbe kwasha amaqatha kwasala umsobho, lezana zimbila zantabanye, bonke bayafanana abantu labantu, bonke bathimba lefananayo. Indalo yobudlwangudlwangu ukusela abantu abaqamba amanga izikhathi zonke, bayethusela abantu, bathwalisa abantu nzima. U-2018 angeke vele abakaze bayiwine le election, bake bawina yiphi election bantu benkosi? Abakaze bawine election from 2000, bebevele bengabantu aba-20 elections.